Indaba le kumele sikhangele endaweni ezimbili. Kulokuhle lokubi kokuthi izimbabwe buyele kumanyano we-Commonwealth. Ungakhangela izinto ezifana lama-scholarships, ukuthi abantu base-Commonwealth bakwazi ukuthola izimali zokuyatadisha emayunivesi yase-England. Kuyinto enhle lokhu, ikakhulu uma ukhangela umkhono womozimbabwe ongavumeli ukuthi abantu bathole imali zokuyatadisha. Imidlalo ye-Commonwealth, mbona angani umhlaba sekubizwa ukuthi yi-global village. So ma iZimbabwe ilapho emidlalweni ye-Commonwealth, kusho ukuthi layo ikuleyo i-global village, lathi siyabonakala, siyaphatheka endabeni zemidlalo le ehlanganisa amazwe amaningi athini. Njalo emboni mnani kagobe ekhuluma ngakho ukuthi ukhumbuze uTheresa May ukuthi iNgilandi kumele ibhadale ama-commercial farmers abelungu laba abathathela umhlabathi wabeZimbabwe. Mbone ngani indlela le ngokuthi kube lokhu abakuthi i-diplomatic engagement esiqalile. Njalo ma sisemhlanganweni we-Commonwealth, mbone ngani kuzaba lula ukuthi kube lenkulumo njalo kube nobudlelwane.
Asikhangeleke ngakwelinye icele ububi bokubuyela ku-Commonwealth.
I-Commonwealth asikho ukuthi amazwe wonke aku-Commonwealth alamandla alinganayo. And lokhu kuyafanana nokuthi lokhu abakuthi ngesilungu i-recolonialism mawufuna. And mbona iZimbabwe sezibe lamandla alingana na-England.
Kodwa phela abanye ngabathi yikilabhu yokuthi amazwe wona lawo ake abuswa yiNgelebhilithane athole ukusebenzelana njalo athole ukuthi kungabi lamavisa nxa kuyukuthi izihambi zamazwe angamalunga alakho ukuvakatshelana.
Ya indaba yamavisa yadisa ikakhulu ma ukhangela ukuthi kumele ukhokhe ivisa ma ufuna kuyeNgilandi. Ngifuna ukuthola ivisa ye-UK nge-April. Ivisa 3,115 rand from lapha engikhona e-South Africa and ngisebenzisa ipassport yeZimbabwe. So lakho lokho kuyinto enhle ukuthi amavisa angabi khona ma ukhangela intengo yamavisa ikakhulu ma usuka ma usebenzisa ipassport yeZimbabwe, e-South Africa, e-Nigeria, lamanye amazwe aku-Commonwealth. Ngendaba zamavisa singavuma, but indaba zamandla, ukuthi ngubani olamandla ku-club leyo, kuba le-problem lapho. And umuntu olamandla nguye ofake imithetho, umuntu olemali nguye ofake imithetho. Sizakwazi na ukukhuluma ezinye izinto njengeZimbabwe, or sizakwazi ukuthi sivumelane lezinye izinto, sale ezinye izinto, lathi sifake eminye imbono yethu ukuze ivuye yilaba abalamandla kakhulu. Ngibona kuzaba nzima lapho.
Ayisiyomfihlo ukuthi eleZimbabwe libhekane lohlupho lokuswelakala kwemali lenotho esiguqe ngamadola. Ngakho-ke ike yazama ukuba ngaphandle kwe-Commonwealth okweminyaka. Kodwa-ke ikubone ukuthena nangaphandle ngale ukukhanya ngani kolukhuni.
Ye, ngaphandle kukhanya kolukhuni. Mbona i-problem abantu abafuna ukusifisela ku-Commonwealth yibo abasikhupha ku-Commonwealth. And into le kwakumele ukuthi bayibone kudala, bamtshele umgaba ukuthi izinto zakhe lezazisebenza. Ngokubona kwami bafuna ukuzithandisa ngabantu, bangene ngodlame embusweni and sebefuna ukuzithandisa ngabantu. Labo abantu abeZimbabwe ababone ngani abasozivenelisa ukuzenzela izinto kungela-Commonwealth, labo abazothola uncedo kusukela ku-Commonwealth. Ekugcineni igruphu kaMnangagwa leyo yezaqinisa i-UK esayenza ukuthi iZimbabwe ilunge, or UK esayenza ukuthi lithole ama-scholarship ngoba ayisalivisela ku-Commonwealth. So ngenye indlela ukusifisela ku-Commonwealth bafuna ukuzithandisa ngabantu, iqembu likaMnangagwa lelo langena ngekhulu.